Abekhansili yakobulawayo bathi bathethe inyathelo lokudlulisela phambili ukunanza kwaleli dolobho iminyaka edlula ikhulu i-125 ngemva kokunanzelela ukuba umngcwabo weqhawe lesizwe uDr. Dumiso Dabengwa uhlele ukwenziwa khona ngomgqibelo. Ngakho uthi ukubone kufanele ukuthi avulele ithuba lokuthi uBulawayo avalelise iqhawe lakhe. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni uchasisa ngaleli nyathelo.
Njengoba sazi abanengi ukuthi uBulawayo ngomgqibelo mhla ka-1 June singathi besithakazelela iminyaka 125 years uBulawayo wasungulwa njengedolobho, sesithe sesishimpiwo ngokubhubha kwababa uDabengwa, side sike sibeke eceleni amalungiselelo singathi ama-celebrations lawo ukuthi sikhale lo lemule kuDabengwa, lemule eZimbabwe. So sesiyaqhubeka ke ngolwesibili mhla ka-4 June ngathi ukuthakazela inaleyo mnyaka e-125 uBulawayo wasungulwa njengedolobho.
Umnumzana Rodney Jele ongukhansila kuward 22 enkulumane koBulawayo laye ugcizelela kulokho.
Ubaba uDabengwa uyabekwa ngo-Saturday, sesiphospone ama-celebrations ethe akobulawa e-125 year celebrations to mhla ka-4 which is a Tuesday, in honor of ubaba uDabengwa and the respect that we have for ubaba uDabengwa and the contribution ayenzileyo edorobheni lakobulawa.
Umnumzana iPhethule Maphosa, isikhulumeli sezapho, ubonge umeya wakobulawayo ngaleli nyathela.
Sithanda ukubonga usodolobho wakobulawayo ubaba uSolomon Mkuni ngokulalela langokuvuma isicelo sethu esisenze namhlanje ekuseni ukubana bedlulisele umcimbi wokuthakazelela i-anniversary yeBulawayo City Council. Wona okade uqondane lokubekwa kukababa uDabengwa ngomgqibelo, so sivuke sacela nje isatshengisela njalo ukuthi besingafisa ukuthi sibambane labo emcimbini lo, kodwa kungasinzimela ama-events lawa esenzakala isikhathi sinye. Hhayi, azange sibe lo hlupho, azange sibe le problemu. Use wavuma, sizwe sesitshelwa ukuthi asebedlulisele umcimbi weBulawayo esuzaba mhla ka-4 June.
Umnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele wezaphu uthi wonke umuntu ofuna ukuvalelisa uDabengwa wamukelekile enkundleni yeWhite City.
Izolo sikhulumile ukuthi ke okokuqala ngolwesihlanu siza kuya eWhite City, wonke umuntu ofuna ukuvalelisa uDabengwa ngolwesihlanu sizaba seWhite City ngeFriday kusukele ekuseni. So uhulumeni njengoba esethe uDabengwa banenzelela ukuthi uliqhawe lelizwe, labo bayavunyela ukuthi babe ku-program ngomgqibelo sisiyabekwa emanxeleni lakho futhi kuzaba lengxenye ekahulumende and then eyenduna uNdiweni. Of course indawo zonke ifamily ayisoziswelakale, abakokhumalo labakoDabengwa bazabe bekhona.
Umnumzana Freeman Sipho Dabengwa, umfowabo kaMuyi, uchasisa ngamalungiselelo.
Amalungiselelo esilawo ngokuthi kube le Memorial Day ngeFriday, kodwa kule issue ngestadium nanxa besikhulume ngeWhite City but we're going to go and check the stadium bese sisibuya back sitshela abantu ukuthi zaba ingaphi. Umngcwabo ungumgqibelo yabo semanxeleni, lokho is concrete and kuzabuya abantu befamily lama-ministers nabantu abanye abazasuka kuboBotswana, abantu abazasuka e-South Africa, angilashuwa ngoba labantu abasuka eZambia.
Imuli kanye lenkokheli yebandla lezaphu bakhanye belokujabula ukuthi amalungiselela wokuyabeka iqhawe wonke ahamba ngendlela, njalo baloyisa ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuthi abe khona ekuvaleliseni loba ekubekweni kukaDabengwa ngoba ube liqhawe lesizwe hatshi elebandla kuphela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.